ngakwase Tshivanda Shumba ngikhuluma nje Silobela ngiyathaba kakhulu ngokunqoba kababa Obama vele bevele sikhangelele ukuthi anqobe ngithi ngisapota kakhulu ukuthi anqobe kukhona lokho yamuzana Romney laye kaqile abelokhu elwisa ukuthi laye ifuna ethemile ezayo engangena ukuthi laye abe ngupresident we-America i-America sithabela kakhulu ukuthi idemokhrasi yabo inhle kakhulu yenza ukuthi lathi sikhise ukuthi ngabe le Zimbabwe zingaba njengakhona lokho.
Yo Rasta, who has a sound black man say more than American president? Them things say them I go skin them teeth and watch him. Yeah.
Mama, come up with taco. Come up with talk about Barack Obama. Papa, papa, come up with taco. Come up with talk about Barack Obama. Barack, Barack, Barack Obama. Barack, Barack, Barack.
I'm going to go to the next one.
Mina ngumazenge ngilapha eSumbaleza abathi kuse whiskey ngiyachayela ama truck ngisuka eGoli ngise eKhongo eDRC ngiyachayela ihlombe umnumzana Obama ngokunqoba kwakhe ende kungalabo dlwangu dlwangu ngithi iZimbabwe yona la ekayibone impumela enziwa ngamazwe lawa ase America ukuthi babusana njani thina ngoba lapha kwelakithi eZimbabwe nxa omunye umuntu edliwe sokusiba lokubulalana lokhu lalokhu kukathi ngapho e-America uyabona kulokukhululeka yiyo esibiza sithi i-freedom ikakhulu eZimbabwe abakope kathi kukopa kubhadaliswa malini uyakopa mahara kubhadaliswa mali ukuthi nxa umuntu enqotshiwe kumbe enqobile impumela kayiphume kahle nje ukubana umuntu unqobile ungani lathi kulumnyaka ozayo abakhokheli bethu bengalwemukela njalo uhlelo lolo sibe ngabantu abanqobayo kumbe abanqotshiweyo nxa sinqotshiwe sinqotshiwe singabi lobudlwangudlwako.
Akhuluma ngama insurance to the people of America. That was some of the other policies that I had to Kangela, who would see Abandu, the grand membership, Abandu in America, Narandaba Poor, who would enter, as a good number of Abarish, who can say who would be in the insurance of Abandu of America. I think he couldn't plan a week in the sale of everyone Abandu wounding them, having followed the land, the reality.
Angala puma lentava, la shona lentava, au hululu. lentaba la chona lentaba langa la puma lentaba langa la puma lentaba la chona lentaba langa la puma lentaba langa la puma lentaba la chona lentaba pamuhle makoti pamuhle safira Sasu mochayela wakahle indoda awihe angala puma lentaba uyihelele angala puma lentaba lashona lentaba awuyelele angala puma lentaba awuyelele angala puma lentaba lashona lentaba angala puma lentaba Langala puma lentaba la shona lentaba Langala puma lentaba Langala puma lentaba la shona lentaba Izulu bengingumnyanga obugcina nje umango yelalesiwo owamandla Aushwele baba Angala puma lentaba Lashona lentaba Au yelele Angala puma lentaba Auwe Angala puma lentaba Lashona lentaba Angala puma lentaba Angala puma lentaba Lashona lentaba Angala puma lentaba Angala puma lentaba la chona lentaba Hamba sisemtimbeni kusasa ngamalilo Indaba kasipheli sizobuya njengenjaye Shwele baba Angala puma lentaba Shwele baba Angala puma lentaba la chona lentaba Angala puma Angala puma lentaba la chona lentaba Shwele baba Angala puma lentaba Shwele baba Angala puma lentaba la chona lentaba